siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazo omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
kungoku sithele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sithele sitshontshiwe ngurhulumente otshontsha izimali ozamtiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhuthaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe nabo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha be-ZANU-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonazi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa ngisinqumo esithethwa nguhulumende engazange akhulumisane labantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali kani ethiwa yi-bond note ngothiwa i-bond paper ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethina ama-US dollars emabhanga bekhathi sekufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhuphe imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo labo ade befuna ukuyazifaka emabhanga bake bami sikhole ukuthi kuyini
aliboni ukuthi lokhu kuza kwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga.
Kungokuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe ngurhulumende otshontsha izimali ozamtiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizabo sokuthi imali silela nani nesokuthi urhulumende wathatha imali 16 billion ayazakali ukuthi eyangabi njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga urhulumende sekukhulu kusuka kuzimdola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi sehlakalo sinjalo siphinde sibuyela abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usiba lukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond note lawa siyakwazi ukuthi kwangona abantu bazaye bake bafake i-bond note ebhenki bafake ama-US dollar. So abantu bakhaya ukuthi nxa besiya kuzidrola imali zabantu bethola ama-US dollar kodwa uhulumende kuthi kuqathamela abantu ukuthi nxa besiya kuzidrola abe baqhubeka ama-bond note bayesingawaziyo ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-extremohalafana ukuthi zathola sesilahlekelwa yimali eningi isemabhange ngama-zim dollar njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kusese nogono abengelamke ngeqondileyo abetshintsha ivalu yayo ngelanga ngelanga. So siye sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo okungaba yinto yokuthi abantu bathungeka sebelahlekele bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu lalekeyani ukusicela ukuthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga singakacathi ukuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhonazi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le Africa Day mhla ka 25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba umgabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le-Afrika. Kodwa osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya uthi kuyayangisa ukuthi ontanga be-ZANU-PF bazigqaja ngomgabe yena esebulele ilizwe.
Thina lolu daba abalenzayo ama-ontanga be-ZANU-PF kasilubone ukuthi ludaba oluqakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana umgabe kasikuboni ngoba kathesi njengabontanga beZimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Obathi uMongameli Mgabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Afrika yikho imatshi yabo le bezayenza ngelanga le-Africa Day. Uthini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangunanzeleli baba ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapha mhlawumbe kwabamqakathekisayo kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36 so ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho sikhangela umthetho we-indigenization sikhangela umhlabathi abathi umgabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho-ke iqiniso likhona ukuthi abantu be-ZANU-PF ngabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization yiwo osuke wasibulalela umkhonomi welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe and ungakhangela ukuthi amapulazi bathe sebewathethe kakulalutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emapulazini kathe sinyamazana sezigcwala emgwaqweni yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona kathe seZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo bathokozelela nje ukuthi umongameli umgabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuni abantwababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza unkosazana Magodo Ngamahlangu yena otshengisele esitaladeni zakobulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu bethu bayanindezela bafundiswa amandla ungakhangela futhi i-grade nale yakhuluma ukuthi khona abantu bethu zindlalifa zomnotho weZimbabwe esingathi ngama-natural resources. Eqinisweni nxa sikhangela akusikoqinise lokhu abantu bethu bayengabayanga ngenxa yokuthi ama-natural resources eZimbabwe adlaliswa sakha ama-diamonds sikhangele yonke nje ama-natural resources akhona eZimbabwe asetshenziswe anothisa bona ababuthi abalutshwane. So asivumelana ukuthi abantu bethu bayazihawulela kodwa kabe bezephethe ifunga bekhuluma amanga nje zonke sesesilandela kuba usaba elivane emergency material lesikhathi kahle iPHA iyafundisa abantu abethu khona bazaqhubekela phambili behlonipha omama labo baba bafana nesikhathi sempi enkululeko la ngechimu renga umvukela thina ke sithunuka lokho esindebeleni kakhulu kathi imithenzi lemathebeleni ngangoba before iunit accord uhulumende okhona nalolo mongameli khona waphatheka ekubuyelweni kwabantu bemathebeleni bene-Midlands over 20,000 people ababulawayo kodwa kukhulunyelwa ngabo so ngezinye indlela abantwana abaningi uyathola ukuthi kathi bayahlupheka emathebeleni le-Midlands ngenxa yokuthi wona abazali babo ababazintandane asingathi ngama-victims egukhulawunti abazali bababulawayo ngela mathuna abazange babe lama-defisikhethi labantwana
umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani lalolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba lingaba seliwathethe lawo manyathelo na
inyathelo ethini okulenza ngoba ngakhanyanzela njengenhlanithi eyiwebela amanye ama-civic obulawayo besikhangelileke thiwakhe si sisaqale ukuthi simise abantu abethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlanga ngokuphethelela lingahambisa incwadi esikole manibetimasa ngathi ngitole usayine la owamntwana kasiyephatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besakho asembi wamntwana kayi asemhlala eklasini lapha ukuqenda indlela zokuthi silungiselele ama-petition okuya emthethwandaba sivele sizahamba emthethwandaba udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi wona yeyasoma abalathwalele wona ku-PM yes aku-PM kodwa nxa eku-PM lethule ku-constitution enjalo akula ndaba lakho kodwa lokuthi akuhlabelisi abantu abethu into esingavumelani nayo
unkosazana makoto ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kengilifake kancane ezandleni zika Sthandekile Mhlanga we Studio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo loNkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU olwe Women's Advisory Council sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama but uhlupho yilona lelo ukuthi omama lokhu besayesaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-trade union okunye sibesikuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona lokuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini bebe nawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member why sitsho njalo nxa besiyabhagena kumbe nxa besiyakhuluma lomqathi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyabefulungisisa ama-conditions omsebenzi wabo umama nxa yene-chairperson uzakhuluma laye akhulume nama-issues asupha omama sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo nationally babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers ngama-committee members nje babe ngama-national executive members ngingalinika umzekeliso ngami mina ngikhuluma ngize ngingusecretary wabomama e-Zimbabwe Congress of Trade Union i-Zimbabwe yonke jikelele ngiphinde ngibe ngu-president e-Commercial Workers Union of Zimbabwe okuyikho endibona ukuthi abanomama abaningi now they are being inspired babebone engazane umsebenzi wenzima kunzima sikile kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akuthisa ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lakho kulamadoda khona ingweko sisikhathi yabuyi-one umama like for example i-national executive yani we about 16 of which only 5 are women
kodwa bona obaba babathatha njani omama basezikhundleni kusetshenzelwana kuhle yini
hayi mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene ekhundleni zona lezo kuma-congress akhona kuyabe kugcwele obani so ungabona obaba sebekuvotela ukuthi funa umama lwa ukuthi ayekuba ngu-president kutho ukuthi bayabeloku abakubonileyo ama-qualities ababewabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungela problem obaba sebekubona labo ukuthi omama beyenelisa ukwenza okwenziwa ngabobaba akula difference i-difference nje mama omunye ngizayo kodwa ingqondo kazilazi azinakuthi uyishimele kumbiyeni
ungabachiyela liphi abesifazana laba balokhu bese saba ukuthi bathatha isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo ukuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso
kubomama bonke elizweni lonke jikelele weza ku-trade union weza ku-politics weza kuma-church kuma-civil society asiphumini sithatheni izikhundla ngoba esishoneni kathi umusha mugazi umuzi ngumama umuzi ongenamama awungeke ume so even uveni ukuba ngu-president welizwe I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe nopresident ongumama ongakhokhela ilizwe leli then asize sibe nama-problems lawa esinawo ngoba umama phela omama bahlelekile bayebekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo ukuhlela lokhuyana akunamama ongadla umntwana elambile okokuqala umama uyacabanga umntwana then yenabe sesisa ngifuna uku-encourage omama bonke ukuthi bephume bengayisali akunalutho oluhluphayo nxa obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanza ukwenza asingadisappointini obaba asithatheni izikhundla zona ziyana sisebenze side by side nabo baba bona labo sizabona ilizwe lethu lithuthuka sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka even namabanda sizabona ethuthuka
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila vakasindi ndomuda kwazo meyangu happy Mother's Day nakubo bonke omama labangangizaliyo ngithi kini happy Mother's Day kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.